besicela ukuthi kukakhulu kuzakhamizi lathi singekusane lekhansi kwenzela ukuthi into lezi zingasikhathazi. Ngathi ngabona i-timetable yana siyilandele sihle sama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi la thenele sokusebenza. But okwakhathi siqiniswa ukuthi uthupho luba khona ukuthi kwezinye indawo amanzi kuyafanele kwamanye amasebe afanele ngayo abuya enxa yesithi abuye njenganamuhla. Kodwa uthole ukuthi ayehluleka ukuya ngesikhathi enxa yokufanele abuye ekuseni agcine ebuya ntambama. Kodwa sakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la iyagcina ilethile ibhawuza enxa ibhawuza yokuthi aluba lohlupho lokuthi babona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu babengazilungiselanga ukuthi baze bafike kuleso sigaba. Kusho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabhola basebenzise ekugezeni bahambe basebenzele ama-toilets.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucitshwa kwamandla amagetsi lokunye?
Elapha eZimbabwe kumbe lapha koBulawayo uhlupho esilale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi iyalunywa ngathi iyatsha. Ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi, akusela magesi, akusahambeli futhi ngoba nxa sokumnyama kusahambeli. Sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoselwe yi-council. Engxenye la ukhulumeni sofanele zabe ukungenela zama ukuthi zakazilungisa ngendlela. Ngawo uhulumende vele uyafaka amanye amadamu. Uhulumende ngeyofanele alungisele ukuthi ayi-raw water ukwenzela ukuthi ikhadi yenzeke ukudraw. So sibona ngathi la madamu asekhona okwalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population esilawo koBulawayo. So-ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumeni la kabona okokwenza. Lezi hambe ezothi afodeleke kade iyakhulunywa but ikhanya ayipasi. But xa engapasi thina uhulumende kabe lamanye ama-alternatives ukuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amadamu eduze. Kodwa bese sithi lo council kazame ukuthi lapho ongela ama-balls khona azame ukufaka ama-balls ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sokunzima.
Uhlupho lwamafutha ezimota-ke?
Njengezakhamizi besitshelwa futhi lapha sinanzela i-council isitshela isithi yona kwezinye indawo velele imota zenezi ezithwala izinto azisoke zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula disela. Kungaveli khona apho ungakhanyela amalayini akhona amadizi athole ukuthi silamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhizi la layini le emagarajini lapha lethi silabona ingekho. Sibona into eZimbabwe kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idizili le ndaba yamagesi. Hhayi, i-economy yeZimbabwe sibili sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalu.